Ukansili wakobulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili eGodini Mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhla ka-1 Mbimbitho njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo eBulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke eGodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Isinqumo esithethwe yicouncil nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isikhathi abasinikileyo mhla ka-1 kasoze asebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inye yangkhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue inye iku-3rd avenue lapho kuzamuvela khona imchova eluveve yonke iluveve then ezinye zangkhona ziya ku-2nd avenue kodwa ezinye esesiyisuggestile ungafika emapostori nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo i-vertical opposite yikho la esiyisuggesta.
Unkosikazi Sekai Ndlovu othengisela eGodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengeGodini. Uthe eGodini kufana lefactory lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba le ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasi affecta thina njengama vendors cause le indawo yethu lapho esiphila khona sikhulisa abantwana bethu ngali indawo yiyo industry yifactory yethu akula msebenzi akulana abantwana bethu sibaphilisa ngakhona apha sibhadala ischool fees sibhadala ama rates ethu yonke into yikho lapho sithola khona imali asilayo amanye ama resources ukuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwalindawo yesegodini. So thina njengama vendors sizisa ubuhlungu ukuthi sisuke kulindawo sisithambise kwenye indawo. Indawo kuthiwa siyayinikwa ngokunjalo but sesingathola ukuthi singanikwa enye indawo lapho ongafinyeleli abantu abaningi njengalapha eGodini. Yebo siyakuyamukela ukuthi kumele siye kwenye indawo kodwa nxa sinikwa indawo eyabe ivuthiwe njengaseGodini akulanto esiyabe singayenza.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi eGodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo ethi ukususwa lapha kuzakwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba yokuthi sithuthe eGodini kuyakusenzela ukuthi lathi njengoba singabantwana umsebenzi singasoli imisebenzi ngoba singasuka lapha lathi asila msebenzi esiyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini silala labogogo labokhulu nalathi sithengisa lapha ezitendeni kuyakungcono kuyakusincedisa lathi.
Umnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lecouncil ukuthi abanyeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo aqhubekela phambili behlangana lecouncil ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Izinto esiyivumele lecouncil ngeyokuthi asingeke size simuve singazange saba le 3 months notice. First kumele okuqala kumele kuqale kube le notice ye 3 months ukuze abantu benelise ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela ama-customer ukuthi bazakuya le endaweni enje ngoba lapho baya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani and sizame lokuthi sithena sizathoa izindawo lezi lapho kuzasuka khona abantu abe-council bayavuma ukuthi hayi ngikhona sizasiqedisa nge-Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i-notice yethu esibanika yona e-3 months yiyo yena leyo kufanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela esingayenza.
Abantu abathengisa eGodini bangaphezu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi se-council yakobulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke eGodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. I-Studio 7 yehlulekile ukuxoxisana le-council ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kweGodini Mall kuzabiza izigidi ezingamashumi ayisithupha zamadola njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilishumi lanhlanu. Nimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.